Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba kunesuku le-UN anti-corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezimbabwe ngenxa ye-corruption. Ngoba wala lwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu bezimbabwe. Sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community ncedisana le-diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole i-donor from i-German yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazeyihanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Buliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations bemanyane labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Incitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Incitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba kunesuku le-UN anti-corruption, sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezimbabwe ngenxa ye-corruption. Ngoba wala lwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu bezimbabwe. Sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba i-commission eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abaphathi bezindawo zona lezi zomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihloko sakhe uyafaka isihloko sakhe even ngelama qualifications kuye affect ama ordinary citizens even ngelama qualifications abala access to imisebenzi leyo.
Umnomzana Kuzipa Murapha ongumsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munashe Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilize liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho pheceleze esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Ukuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababe kuhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fane Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuza kuqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo lo Chingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Elegby owaseBilitane, uErnesto Savona oItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli weBulilima East edalele ephalamende njalo ingumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora, saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-German yibo abasincedisa kakhulu. Ikliniki zehama lemtshina konke. Last month bafikile bazeyihanda over amaGerman, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa zange savulwa ngoba uMP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese Egypt bele ukusebenza ababehambela ngawo. So saba lensolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism. Ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisana ngayo ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogambu. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa osimazi le sithole ukuthi bonke bagqoke irigalia yezami. Kodwa iklinika yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimazele uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa. Wasekhuluma ukuthi sephakame uVice President. Uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala, bazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe, sebesiyakudla, bathola kusela nyama, inyama iqedwe ngamasotsha, iqedwe ngabantu ababuya khatshana. Izakamizi ze-community abayibo abayakha ikliniki abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi, thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo, siyazisola ukuthi kade vele sizedingani. Abantu bahambe bekhubekile. Osebhuku kabadlanga, ama-business people abadlanga, kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano, sebetshaya amatoyitoyi, pasinaningi, pasilobani, engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele. Bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu. Laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemachinge, abantu besinotsi, abantu bentoli, abantu begoba. Ama-village lawo yiwo ama-village angaphansi kwesibhedlela leso. Bayakhile basebenzile abantwana bakaNkulunkulu. Into abayenzele ezana abalangani, even isibi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezileminyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kwezulu, ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende we-Taliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe i-Taliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela ukulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion, kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende we-Taliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwezizukulwane kwele Afghanistan ilizwe kalisoze lanelise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazana abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazana bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kaMpandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko ukuthi sokusungulwa uhlelo lweAlliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokazulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose uqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kaNcwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe leAfghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe-2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama-quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathesi, ama-team a-week aphumile sokusela ezinkulu kuphela, but anyway, World Cup le nginika iFrance ma ukuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Ya, yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha ama-levels impijana we-play, but between them ikhona ezawina ngiyakwazi. Asazi ibhora liyasurprise kungatshintsha, but jay ziyathatha zonizo.
Ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elaseNgilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Nombani England izothatha because my gut feeling is telling me so, and everything dama players they are so strong, and I believe that these guys are going to win, and because I watch the English Premier Football, so I like in England, so I'm sure that it's going to win. Viva England, viva!
Osakhulayo Justice Banda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there amaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ale competition eningi, so they are exposed to the pressure nalena e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I take the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to pressure yama competitions like World Cup, so maybe I pressure lena singakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngagoqela ele Croatia lona elidlale le Brazil, ele Netherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu leMorocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba mune munye ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abuyecabangana wenala ukhona inhliziyo yami yakulangazele ngabuzobuya nini wena.
yakhala umahlaba ithwale belele phansi ilingezwa kuhle okwesikhathe eside nandu kwathu seliqino kwelitshe selubuye lelidlingizana yedlalade yeke lasikhumbuze ngomculo wakhe
umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhonapho kwelakithi emathebuleleni lapho engizalwa khona ikakhulu ugogo Dlamini amahlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunzi ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba nginjenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugogo Dlamini isigaba sakithi lapha nenyoni khumbule ezintabeni entabeni zenyoni lapha nempala yikho ngikhulele kukhona sebisinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi
Umarabini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelelana namhlanje limumetheni leli dlalaje jazz
album leli ixola album elengoma ezingathi ezilithumi ezinandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza ongeproduce i-album ngasebenza nodaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroupu ethiwa amaqaqa ya so yibo abantu ezisebenzelayo kule album inhle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolwa khona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzongobe thula thula sizwe
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonga uNkulunkulu ngakho konke ngempoko omdala ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni. Ngoba kunzima kakhulu ngibonga kakhulu kumuntu osizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami lemuli yangakithi ekasihawu lo ebelinga ukuba ubaba nomama abangichase kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula owangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okunhluphayo
Jazz Marabini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa ikulayika lokusubscriber lokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza uqakathekile insuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usekele umculo kaJazz Marabini kutsho ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la unguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima munganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke ngempilo yakho utsho njalo ke uJazz Marabini kudlalela ngexola nguye besilaye kuhlelo woza Oza Friday, balazo nemnandi igama lami uEzra Jesus Bandi.
Wabamnandi umculo kaJays Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kweleQatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani isihlobo sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole-UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola bebandla lezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimu magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.